Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 25 ngonhlangula 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ma ubulala umongameli welizwe udala impi elizweni engabulalisa abantu abaningi kakhulu, wena okade sithi uyalungisa kakusiyokulungisa lokho.
Umanyano we-United Nations usola isehlakalo sokudubuka kwesikhali esinakanelwa ukuthi libhomba emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngomgqibelo.
Ama-investigations lokho esiya phambili, cela ama-journalist kakhulu lina abemedia ukuthi lisinike isikhathi lisenze ama-investigations.
Amapolisa athi abazawaphathisa ekuthungatheni umkhondo womuntu obangele udlakela emhlanganweni kaMnangagwa bazathola umvuzo.
Ngiyakukhuluma ngegugurawundi lapho kule experience kaPresident Mnangagwa, umrambatswina lapho kule experience kaPresident Mnangagwa, konke konoko kwenzakala embusweni kaMgali. Singeke sikuswelele uMnangagwa, lokho ngiyakuyala konoko.
Sele ngxoxompikiswano njalo phakathi kwesiphathamandla se-MDCT lesezanu PF mayelana ngokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano we-United Nations susole isehlakalo sokudubuka kwesikhali esinakanelwa ukuthi libhomba emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngomgqibelo. Unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres uthi imisebenzi yodlakela kayakhi njalo uyayisola kakhulu. Embi kwena wethu le izolo, uGuterres uthe amapolisa kumele athungathe abenze lokhu bajeziswe. Uphinde wafisela abalimeleyo ukusila okuphuthumayo. Isehlakalo lesi sisolwe kakhulu langamazwe atshiyeneyo agoqela eleBhilithane, eleMelika, umanyano we-European Union, i-African Union, inhlanganiso yesadake lamazwe ezwekazi le-Afrika atshiyeneyo agoqela elekenya lele-South Africa. Umgcinisihlalo wesadake engumongameli njalo wele-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi isadake isazolucwayisisa lolu daba andubana ithathe amanyathelo. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Kuyinto eqondileyo vele ukuthi kube njalo, ngokuba vele akekho umholi welizwe kumbe umongameli welizwe ufuna ukuthi into enjiyana yenzeke kuye. Kanti phezu kwalokho, asikhumbuleni ukuthi ungabuyela eRwanda esikwazi kahle ukubulawa kukapresident uHabyarimana kwabangela ukuthi kufa abantu abangu 1 million, abantu sebecabangelana ukuthi ubulewe ngulo mhlobo, ubulewe ngulwana. Kule ngozi enkulu ekuthini kungafa upresident, sithi ubufile izolo ube kunjani namhlanje, uba abantu bayacabangelana, kungagcina kuvuka sekulesivuko kuliwa ilizwe lonke. Yinto engenziwayo vele ukubulala umuntu ophethilizwe loba limzonda ngayiphindlela.
Ukhuluma ngodaba lwaseRwanda, kungaba kuyiso isizathu yini esenze uMnangagwa waphuma sobala wacaca izolo ukuthi abantu bakobulawayo gabalani lokwenza lesehlakalo lesi?
Yikho okwenzeka ukukhuluma khona lokho, ngokuba uyakwazi ukuthi kulula ukuthi kucatshangele yona leyo ndaba. Emazweni ahlukahlukene, uzakhumbula le First World War yaqala ngokufa komholi oyedwa, umongameli oyedwa othile. Nxa ubulala umongameli welizwe udala impi elizweni engabulalisa abantu abaningi kakhulu, wena kade sithi uyalungisa kakusiyokulungisa lokho kungaxeganisa abantu ngokwemhlobo umhlobo othize nxa upresident evele emhlobeni othize abanye bacabangela ukuthi uvele abavela kulwana umhlobo yibabambuleleyo yingozi enkulu khona lokhuyana ukuthi akukhulume ukhulume ngendlela eqondileyo ukuthi abantu bakobulawayo abemathebele nendaba lani lalokho kuvela kwenye indawo ngaphandle kwakobulawayo kwenzekathi kuwukhuluma khona lokho
isadaki layo ithi izathatha amanyathelo phezu kwalolu daba ngemva kokulucwayisisa manyathelo bani singabona iwathatha
kuzaya ngokuthi kuphume ngathi nxa ngabe kuyikuthi yimpi nje yezanu-PF mhlawumbe ngilinganise eyabantu abaphansi abangathishu abangalalutho ayi kuyabe kuyikuthi njengabantu abazayejele kungabi lalutho lukhona kodwa nxa ngabe iyimpi phakathi kwezanu-PF eqansa isiyafika kwabanye phezulu le kuyabe sekulezinqumo ezinkulu ezingathathwa ngempela ukubavimbela kube lama-sanctions athize kibo personally ukuthi angachaphela ku-African Union agcine siya kubo-EU lakubo-America ama-sanctions angikhona sibevinjelwa labo bantu ngabe ngaphandle kwelizwe bathathwe babuyiselwe ukuthi bathonisiswe phakathi kwelizwe
khona ubona ngani vele ngaphi linto kahle kahle ngubani ongaba eyenzile njalo ezamani
ngangingacabangela ngoba ukucabangela kayikusilo cala impi ikuzanu-PF bebodwa khona ngale kulapho abadonselana khona angiboni ukuthi kulomunye umuntu ozivelela ngaphandle kumbe wephathi liyana kumbe liyana kuma-opposition parties kumbe isakamuzi nje esizidlulelayo uzakhumbula ukuthi kumele phela uqale ulithole lelo bhomu ube le ndlela yokulingenisa ubuye ube le sifiso sokuthi ubulale umongameli kukhumbule futhi ukuthi ukuze kwenzeke e-White City kanti-ke ubhodile amazonke indawo zonke lezi amadolobha la ecampaigna kuyabuyela kulezenzakalo ezinye ezithile ezilokhu ezisenzakala e-White City ezilokhu eziveza ukuthi kulokwehlukana phakathi kuzanu-P F osokufuna ukuthatha imiphefumulo yabantu ngendlela engaqondanga kubangela ukuthi isizwe sigcine sisilwa sisodwa impi yangekhaya ukuthiwa yi-Civil War
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe Amapolisa athi abalolwazi olungakhokhelela ekubotshweni kwesigilamkhuba ezibangele isehlakalo lesi kumele baze phambili bawaphe umkhondo. Abalimalele ekudubukeni kwebomba leli bangamajumi phose amahlanu njalo bagoqela umsekeli kamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mohati lezinye izicukuthwane zebandla lezanu-PF. Umongameli Mnangagwa kalimalanga njalo uthi ibhomba leli belithiyelwe yena izitha zakhe ezijonge ukumbulala. Sixoxele sikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi yena ocele usizo kuZulu.
Ama-investigations lokho esiya phambili sicela ama-journalists kakhulu lina abemedia ukuthi lisinike isikhathi senza ama-investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela so sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele bacooperate kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515 CID headquarters 709134 kumbe complaints desk 703631 siyabona
umnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa obekhuluma ecingweni lentathelo zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare Abanye babantu abalimeleyo baqhubeka belaliswe ezibhedlela zakobulawayo ezigoqela ese-United Bulawayo Hospitals lesempilo. Isiphathamandla sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi inengi lisesimeni esibi. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamajumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe impilo. Njalo abalichumi lantathu babo bahle bayilatshwa babuyela emakhaya kwathi abalichumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu, abanye bahanjiswe ukuya operethwa ematheatre ngoba impilo zabo besezimi kahle. Okwanamhla izigulane lokhu zikhona lezi ichumi lesithupha, abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu, abanye njalo sebengani bangcono basemahodini, abanye balimala kakhulu, izinyawo bayiphuka, zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle.
Umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezombangazwe ngoba zile ngozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiya khatshana. Lapha sesilo mntana oselimele ukuthi umntana lowo sezawondlwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uZulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba ephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela kachana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kube kulamasosha lamapholisa akade thwele izibhamu. Kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele, kube kuyindawo enganinjani yesabeka.
Abanye abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda, uMnumzana Nkosana Moyo, uthi eliZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli ojule ubuchopho kwezamabhizimusi njengaye. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda hole eGwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Thina imanifesto yethu isimele sikhangele lapho esini khona, siqalise ngokubona ukuthi kanti singaphi, kuyini okufileyo okumele kulungiswe singakakhi into ezintsha. And siyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise. Singelungisa lokhu sesikhangela ukuthi phambilini laphana-ke simele senze kuphi okutsha.
Ugcizelele wade angangena embusweni, urhulumente wakhe uzalithwana le nkohlakalo njalo uzakhetha abaphathi ntamba abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathi ntambo phansi kukarhulumente kaRobert Mugabe, uMoyo uthe Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Ngabona ukuthi uMugabe vele wayengamlaleli into ngayamtshela zona ukuthi yenza lapha yenza so yenza so, wayengamlaleli. Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungamlaleli wangicela ukuthi ngize kuncedisa kodwa umlaleli kanti ufuna ngihlalelele. Ngaphuma emsebenzini lo wangicela ukuthi ngihlale ngala, wasale ngithethisa wathi yena uNkosana uhambile ashiyo ndoda sibili, wathi sifuna amadoda sibili.
Omunye wabangene lo mhlangano lo Moyo njalo lilunga le-APA uMnumzana Gudakwashe Zulu uthi ubona uMnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eleZimbabwe.
Hey, mina ngijabulele kakhulu ngendlela akhulume ngayo ubaba uMongameli uNkosana Moyo ngendlela yemanifesto. Ngakho konke vele kumqoka ikakhulu indaba ye-corruption yesibuleli lizwe njalo le ndaba yokuthi siyabandlululana thina sodwa, kasikhangelelani kuhle njengabantu, sikhangelelana emanzini. So sokuyisikhathi sokuthi sitshintshe siguqule izinto.
UMnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lo Mnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abe Zimbabwe abahlala kwele Botswana ngokungekho emthethweni kodwa abalesifiso sokubuyela ekhaya ukuyavota balakho ukubhekana lobunzima obukhulu ngoba amapholisa aseBotswana engakayekethisi ukubamba njalo ebuyisela muva abangelamaphepha okuhlala kulelo lizwe. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uMartin Ngwenya.
Iningi labe Zimbabwe elinge lamaphepha okuhlala eBotswana livame ukuhlala isikhathi eside bengaphindeli ekhaya ngoba besesaba ukubanjwa endleleni ngamapholisa. ELeBotswana alike thisi ukubamba libuyisela emuva abangena elizweni ongekho emthethweni kule mgoqo yamapholisa endleleni esiqonde emngceleni ikakhulu owe Plumtree. Abanye ababalekela amapholisa emgwaqweni bavame ukusebenzisa iganga kodwa kulamasotsha abhodaboda duze lomncele ukuvimba abangena okungekho emthethweni. Lokhu kuchiya iningi elingelamaphepha okuhlala eBotswana lisidla ingqondo ukuthi lingaphatheka kanjani kukhetho ekhaya ngenyanga ezayo. Omunye ongafisanga uqanjwa ngegama ohlala eHabron uthi isifiso sokuyavota sikhona kodwa indlela zokuya ekhaya zivalekile.
Siyafisa ukuyavota kodwa uzahamba njani ukuthi uyevota? Akuhambeki endleleni uzasuka usithi uyavota ugcina usuvalelwe njalo uhlawuliswa imali eziningi.
Omunye wakhe laye oseBotswana ongekho emthethweni uthi bona abangalamaphepha yababalesizathu sokuyavota ngoba bengelamsebenzi eqondileyo wehlezi ngecele elilodwa ngeloBotswana.
Abantu abeqa umngcele okungekho emthethweni yibo okumele ukuthi babe phambili ekuzameni ukuyatshintsha isimo ekhaya ngoba ikuhlala nzima kwelinye ilizwe ongelamaphepha aqondileyo.
Umnumzana Dumi Ncube udinga eleBotswana liyazwisisa livumele labo abangalamaphepha ukuthi baphindele ekhaya kuyavota bengazange bavalele esitokisini.
Sabona ngikhisimusi ningilivunyelwa ukuhlawula uma behlale elizweni okungekho emthethweni ngakho kungenza ukufanana ngesikhathi sokhetho. Uhlupho ngabe ukuphenduka nxa sisivela ukuvoteni.
Isimo sabahlala eBotswana okungekho emthethweni singatsho ukuthi abasoke benelise ukuphindela ekhaya ukuyavota. Okuqala imali kubuye kube lamapholisa endleleni kanti ukuphenduka ngemva kokuvota ulaqiniso ngoba endleleni kungahambeki lula. IBotswana ile nkulungwane lenkulungwane zabezimbabwe abahlala ngekho emthethweni iningi lisebenza ezindlini ekwakheni kanye lemapulazini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiZabron kwele Botswana.
Umkhankaso okhetho uyaqhubeka amabandla amabili akhanya ehamba phambili athi umanyano we-MDC Alliance lebandla le-ZANU-PF ejikelana aqatha. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa yena ozancintisa emele i-ZANU-PF usekhulile njalo sokumele ayephumula. Uthi uMnangagwa kalawo amaqhinga ukuvuselela umnotho nankuphela sokulenyanga eziyisithupha esembusweni kodwa imisebenzi ilokhu ingatholakali kanti njalo le mali ilokhu isilela emabhanga. Ngakwelinye icele ibandla leZANU-PF lona lithi uChamisa ngumntwana omncane ongazilutho ngezombusazwe. Sixhume isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawulele sikhulumele sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Ugawule uthi uMnangagwa nguye olungele ukubusa ngoba selesikhathi ekuhulumende. Uthi ukukhula kwakhe yinto enhle kakhulu ngoba ukuhlakanipha kusiza lokukhula. Kodwa uDokotela Sibanda kavumelani lalumbono.
I-experience ka-President Mnangagwa ivela ekubulaweni kwezibhedlela, ukudilika kwemigwaqo, ukufa kwamankampani amakhulu afana le-NRZ, ukufa kwamankampani afana labo-CSEO Cold Storage koBulawayo, ukuswelakala kwemisebenzi eminingi ilizwe ligcina selisiba labantu asingathi 2% abathiwa bayasebenza okuqondileyo, bonke abathola umsebenzi bengabantu bezanu kuphela besebenza kuhulumende abasebenza abantu bangkhona. Sifike esibangeni sokuthi utitshala uholisa imali efana bhatale $400 yena ebhatale irenti ye-$400 elabantwana njalo abahambe esikolo. Tinxa sikhuluma ngegugu rawundi lapho kule experience kapresident Mnangagwa umrambathwina lapho kule experience kapresident Mnangagwa okwabulawa khona abantu, sifike esibangeni sokuthi ilizwe lethu khalisela into efana le-eZimbabwe. Sibuye sikhangele njalo ukuthi amadolobho ethu asebuzimeni obukhulu kakhulu, akulanto ekhona eyakhiwayo ephumelelayo etshengisa ukuthi siyilizwe. I-experience kapresident Mnangagwa ikhona phekuthini ilizwe lafa ekhangele ekucabinet engumsekeli kahulumende. I-experience kapresident Mnangagwa itholakale ukuthini, obe ngumunye walaba abantu akade beseboreni bekuground iZimbabwe iqinisa ingasela le mali ethiwa idola layo kanti seyiyo mali esebenzayo sophonga ukusetshenziswa into ezingaqondakaliyo ukuthi yini. Yikho la okuvela khona i-experience kapresident Mnangagwa. Upresident Mnangagwa 6 months akenzi lutho, uhlale thini utshaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months.
Babugawule, ngiyazi khona ngapho etsholotsho imigwaqo ifile lisilela ngentuthuko. Awukaze uzithole yini ngelinye ilanga usola ibandla lakho usithi hayi isigaba sami sisemuva kangaka, kodwa kungenxa kahulumende webandla lami wehluleka lapha?
Kuliqiniso lelo nto ngameli ukuthi esigabeni sami ukwelama ikakhulu ezigabeni eziningi lapha imigwaqo ifile. Kodwa-ke konke khonokho kwenzakala embusweni kamngane singeke sikuswelele uMnangagwa, lokho yakuyala khonokho. Njalo khonokho mina ngibona ngani uMnangagwa vele nguye umuntu ikakhulu thina kwelamaNdebele ngapho ozasivusa. Nguye umuntu oyaziyo ukuthi sasalele emuva ngesikhathi nankinga nxanye ithuthuka. Nguye umuntu oqondileke lwayo. And mbese ngisithi futhi endabeni nginokulozizosiba ndaba lokhu bekhuluma ngendaba yekukurawundi ukuthi kathi kungani behlala bephatha indaba yekukurawundi nxa sokusiza isikhathi sokhetho. Isikhathi sokhetho singadlula bayathula, indaba angazayiletha kungela khetho. Kungabi yindaba yokukhankasa ngendaba yekukurawundi. Thina njengabantu bemathebeleland asikuthakazeleli khona ukuthi indaba yekukurawundi phonge ukusetshenziswa nje mahlayana nje ngabantu bele njongo zabo ezithile, ngoba thina sayibona leyo kukurawundi. Asifuni ukube sihloku sikhunjuzwa sithunukwa ngendlela ezingayisizo, kodwa ndithanda ukuthi ngithi ngakunjalo asithini thina umongameli ukuvuya kuvuma ukuthi kwaba lombhuqazo, njalo ulisele indlela yokuthi umbhuqazo, indaba yombhuqazo ibanjwe njani ukuze ifikiswe emaphethelweni ayo, ukuthi abantu bonke basuthiseke ngokuthi hayi ihulumende yakukhangela lokhu yenza lokhu lalokhu lalokhu. So ayingabi indaba yokukhankasa leyo mbhuqazo. Njalo ukuthi sikucace kakhulu kona, ngoba kwesinye isikhathi abanye sekusebenzisa ngendlela engayisiyo. Enjalo ukuthi ngithi mina uZulu weZimbabwe kakuthakazeleli khonokho ukuthi abantu bathi ngaso kufika esikhathini sokukhetha sebeqashe ukuthi suku zonke sebekhuluma ngekukurawundi. Indaba yekukurawundi yenzakala ibuhlungu futhi indaba yekukurawundi, kodwa ibe le ndlela ebanjwa ngayo, nothi ngendlela yomkhankaso kuphela, ukuthi abantu nxasebekhankasa bedinga amavoti sebeyisebenzisa kuregion yethu emathebeleleni.
Dokotela Span,
awuboni-ke umuntu omdala uyikhuluma kahle le ndaba. Indaba yekukurawundi indaba ebuhlungu kakhulu ebantwini beZimbabwe, indaba engcolisa ilizwe lethu esithathi senze sibe zinyamazana. And ngiyambongela kakhulu umuntu omdala nxa ekhuluma ngokuthi akufanelayo be indaba yokhetho. Udubo-ke nantu yilo lolu izano iphethe umuntu owaye phambili kwegugurawundi esithi yena abantu belizwe lesindebeleni bafanana le mosquito, yinto nje okufanele afike yena athele amasotsha akhe ayi-50 brigade awayenze ngani yena uthela umuthi wokubulala izinanakazana nje. Lebala lakhona uvele ulizwe bathi gugurawundi, upresident uMnangagwa esenza linto le gugurawundi yena owaye umphathi we-50 brigade uhulumende kapresident Mugabe wayecabanga ukuthi abantu besindebeleni bayingcekeza kufanele bageziswe njengamahlanga emasimini bayetshiswa. Akuboni ukuthi kubuhlungu kangakanani ebantwini besindebeleni nxa kule bandla elizathatha umuntu onjalo bese limfaka phambili lithi hayi nguye phela osemelele ilizwe, bamcele buzwa ngumuntu we-TV bathi kathi wena president Mnangagwa okwenza ukuthi wale nje khona kodwa lokhu kukuqolisa ukuthi wena wathi abantu besindebeleni yingcekeza okufanele igeziswe yi-50 brigade wazonda womamathe. Awuboni-ke ukuthi uZanu idelela abantu besindebeleni, yadelela uZulu weZimbabwe, ngoba phela into kapresident Mnangagwa kayipheleli kugugurawundi. Esisoneni ngapha ekubo Harare wafaka umrambathwina eyinye iversion ye
eGugurawundi uthe enze njalo wangena ku 2008 wafaka njalo okunyukufa okwabahlungu kakhulu yikho lanxa engena embusweni manje kuyazakala ebantwini bezimbabwe ukuthi kangenanga embusweni ngokhetho wangena ngodlame yikho lamhlanje zama ukuthi yena uthi ufuna ukungena ngokuthula ngoba uyakwazi ukuthi umbuso wakhe kusukela nini nanini umsebenzi wakhe kuhulumende ubungumsebenzi wodlame lokubulawa kwabantu uyavumelana ke lo muntu omdala nxa esithi yena laye ngokubona kwakhe uvumelana ne-MDC ekapresident uNelson Chamisa ethi yena kakube lokuhloniphana kube lokukhulumisana njalo indaba yeGugurawundi kayikhangele kuhle upresident uNelson Chamisa uzakwenza ukuthi nxa engena kuhulumende udaba lweGugurawundi uzalifaka phambili kukhulunyiswane uhulumende axolise ebantwini ethe senze njalo ebesafaka ama-program abancedisa abantu ababalodubu njalo akusoze kwafa kwaba lo muntu owayenza indaba yeGugurawundi ozadinga ukubusa ilizwe leZimbabwe
babu gawule akuphosela ukucina
ngithanda ukuthi ngithi hayi ngiyezwa mntungameli ubaba uSibanda ngiyamuza njalo nxa esithi yena hayi indaba leyo imele ikhulunywe kuhle nami ngiyakuvuma khona ukuthi kumele kukhangelwe khona kodwa engithanda ukukutho kusize sakithi emandebele ngithi bantu bakithi bantu bemathebeleleni lingayengeki ngabantu ababuya ngesikhathi sokugcina bezokhankasa belitshela bekhuluma ngendaba yeGugurawundi abantu abadinga ukuvotelwa labo asikhangeleni izinto ngendlela sibili lesi sindo bese sithi ke ngokunjalo angiboni bantu bakithi emathebeleleni ngikhangelala ukuthi mina ngakuvela ngapha mina ngakuvela eMiglen kobozishabane ngale mina ngakwaze izigude zivela emathebeleleni mina ngakwa ngomunye wethu konapha silaye kuregion yethu kona njalo ihlupho zethu ihlupho zakhe laye mbona ngani lanxa engumuntu leyindoda yesishoneni kodwa ke ikhonapha ingumakhelwane ungakhangela abantu bekhona ngale eMiglen endaweni zakhona lapho mina ngakwaba khona induna ngeze sindebeleni ongungumbana obani banomkhwanazi obani banibona abantu abakhona ngale abesindebeleni ntabeni obani bani wonke laba asimfakeni lo muntu nguyimuntu oqondileyo lo ozasihlanganisa lo asimfakeni asimbhodeleni ebeselungisisa zenezi inhlupho esikhuluma ngazo ukhetho soludlulile asikulandeleleni kuhle konke lapho lokwaloko mbhuqazwe uza kulungisisa sifuna kulungiswe ichapter yakhona leyi ivalwe sibe sesidlulela phambili njengabantu bezimbabwe njengesizwe esibambeneyo ukwenzela kusasa kungagciniswa kusiba le mvukela esizukulwane ezizukulwane ngendaba yenaleyi kumele ilungiswe abantu bamele bayilungisise yibo omongameli ubaba uMnangagwa
umnumzana Belief Gawule yisiphathamandla seZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa izolo uphe abafundi besikolo sabantu abangaboniyo esejairosjiri eKadoma School of the Blind isipho semali lokudla. Ababalisi labafundi kulesi sikolo batshele uChamisa ukuthi badinga uncedo lwezinto ezijiyeneyo ezigoqela iBraille. UChamisa yena uthembise ukuthi uzazilungisisa izikhalazo zabo alubana ethe wanqoba kukhetho. Ukhuthaze njalo abafundi ukuthi bangaze bazikhangelela phansi ngoba bengaboni. Asizweni ikwaya yesikolo lesi ihlabela emkhosini wayizolo. Leyo ikwaya yesikolo sabantu abagogekileyo eseKadoma School for the Blind ihlabela ngesikhathi umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe kuMDCT besipha isikolo lesi izipho izolo. Iyaqhubeka imidlalo yeFIFA Soccer World Cup kwele Russia lamhlanje lapho iUruguay ezanqikilana khona lele Russia kuthi ele Saudi Arabia lona litivane lele Egypt. Ele Iran lizadlala lele Portugal kuthi ele Spain lidlale le Morocco.
okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano we-United Nations usola isehlakalo sokudubuka kwesikhali esinakanelwa ukuthi libhomba eliphose labulala umongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo. Amapolisa athi abazawaphathisa ekuthungatheni umkhondo womuntu obangele udlakela lolo bazathola umvuzo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo onguntungameli Nkomo. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 litshone kuhle.